sokukhanya ukuthi uhulumende kasafuni ukuthi adinge indlela zokuthi i-economy ikhule. Sebedinga bona ukuthi i-budget, amafiga e-budget abalanse. Sebedinga bona ukuthi waxotha abantu umsebenzi. Sebedinga ukuthi bangabhadali ibhonasi. Thina kasivumelani lapho khonokho. Okumele ukuthi uhulumende akuyenze ukuthi basebenze gadalala, balungise umumo we-economy ukwenzela ukuthi kube khona ukuthi imali ibe khona ekwanayo ukuthi abantu babhadale izisebenzi zikahulumende, thina ababalisi sithole inzuzo yethu inyanga iphela. So lokhu kathi kuvumi into esiyalayo ngoba esikudingayo ekade sikumelele ukuthi umnyaka uphela bekumele ukuthi sithole thina ibhonasi yethu. So njengoba sokunje yindaba ephambanisayo kakhulu, kuza kuba khona ukuthi umsebenzi wokufundisa leminye imisebenzi esetshenzwayo endaweni ezijiyeneyo lapho kunezisebenzi zikahulumende iphambaniseke. Kuthaza ukuthi uhulumende ahlale phansi babone ezinye indlela abangazenzayo ukwenzela ukuthi umsebenzi ungasoze uphambaniseke.
Mase sikhangela-ke baba Gundane, lake labuzwa yini nguhulumende ngakhonokho?
Into emangalisayo ukuthi uhulumende kazange akhulume khonokho. Sibe sikhuluma lohulumende kodwa sekukhanya ukuthi sibe sixothana ngendaba eziningi ezingatholutho, njengokuxothana ngezinto ezifanana nama-payday.